udaba lwaba lesi selesikhathi lidolisile njalo liyahlupha njalo lesikhathi lithi mhlawumbe uhulumende lo khona uzalikhayela lisiza kakhulu kodwa okudanisayo ukuthi sokungane kule kudonselana khonapha kuhulumende sokungane kule zama ukuthi abantu bangcolisane baphixane ngodala ukuthi hhayi oyalimali oyalangemali kulowu mina ngiyafuna ukuninika kungani asohulumende oyedwa obambileyo sokungane sokukhangela abantu nje ukuthi hayi kulo minister walokhu uyalale mali oyethina funa ukukunika kanti-ke sikhathi ukuthi mhlawumbe uhulumende lo uzasebenza njengohulumeni njengayizola ukuthi i-cabinet iyayi-decide ukuthi hayi ababalisi banyisha uhola kodwa-ke sibonana abakhokhele besebesuba becatha ngepolitiki ukuthi basinike leyo mali yikho sokudaleka kakhulu.
Uhulumende kakunanzeleli yini ukuthi ababalisi nxa bekhalala umsebenzi abantwana yibo abaphazamisekayo kakhulu?
Ye, yikuthi mhlawumbe uhulumende akhangelelanga kakhulu ebantwaneni bakhangele nje oyesengathi ukubashotsayitile ukuthi ukhangeleke ukuthi thina ngasi sesekhona uhulumeni ngasi sakholisa uqondile awufanani nanxa mhlawumbe amafoti esithi sezikhalala umsebenzi mhlawumbe kuzaxokozela kodwa ngaba ababalisi abantwana kodwa hhayi kulungile engakwazi ukuthi ubulali kusasa athela abantwana kodwa elelizwe ngoba yikho lapho osuka khona ubukhokheli bonke okusuka khona abazi ngemithina zonke izinto zisuka khona bebantwanele bayefundiswe ngababalisi kodwa kwakade uhulumente yabesikhala ukuthi mina ukuyenza kube khona uhulumente kuyini agcine khonapho yikho kona idawa labatitshela bakhangele kakhulu ngoba bona babona ngani hhayi aso security threat singaphila lanxa abantwana bengafuni kodwa-ke sisuka sibangale njalo zokuthi hhayi abadiamond asekhona imali kwezendaka kodwa bana khona ingawahambi khona khonangale esikhwameni sikahulumende ukusibangathi kanti uhulumente osebenza njani okuthola ukuthi enye imali yesikhwameni zabanye amadoda kukanti imeleke uhulumende eholisa imisebenzi kahulumende.
Imali yamadayimana le okhuluma ngayo Majale iyahlupha kakhulu ngoba umphathintambo wezemali umnumzana Dendai Biti uthi yena kabona ukubana iyangaphi.
Yibe kuthi futhi kanti kuyabe kunguhulumente onjani ngoba zonke izimali kumele ziye esikhwameni senalo ophethe ngezemali kodwa ningathi kuhulumende kukhanyani hayi indoda la isebenzisiyale isiyalo sokuzinzidalo asiwuhulumende ongaphathisa kakhulu abantu mhlawumbe kuyadingakala omunye uhulumende ongaphathisa abantu ngoba nabo hayi imali abadiamond iningi kodwa hayi uminister of mines angikwazi ukuthi imaliyisa ngaphi pho kuyabe kusetshenzwa njani nalo adotha imali akaqondeli kodwa kuthiwa uhulumende ezimbabwe kusuka kuphazanise kakhulu.